Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani silukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi u 8 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Namhlalilanga labo mama yilanga lezimbokodo ngithi halala bo mama halala laphele khona umhlaba wonke jikelele asisukumeni siphatheke kwezokukhokhela lapho esikhona
eZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqhakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day
ilethe ukuhlukumezeka singathi siyakhangela kulabo lockdown okuvimba ukuthi umuntu akhululeke ahambe ngentando yakhe sikhangela kathesi kunje abangani bethu abanye abaku diaspora bayehluleke ukuthi beze emakhaya abo
abantu abaningi bathi umkhuhlane we COVID-19 ubathwalise nzima selokhu waqhamuka nyakenye. AbeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza ukuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we COVID-19 kumele lufinyelele umuntu wonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. AbeZimbabwe limanyene lamanye amazwe ukunanza usuku oluqhakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Uhulumende encoma abesifazane abakuhlangothi lwabaphila ngokuthengisa ngokuqinisela kwabo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobunzima obulethwe lubhubhane lwe COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethula umbiko wakhe emkhosini wokuphawula usuku lolu emhlanganweni owenzelwe ebulenjini, umphathintambo ogatsha olubona ngendaba zabesifazane uDr. Sthembiso Nyoni uveze ukuba lonyaka lolu suku lunanzwa ilizwe lomhlaba wonke bebhekane lobunzima obulethwe lubhubhane lomkhuhlane we-COVID-19.
Times have been tough for the women, especially SMEs, cooperatives, communities.
Esinzima lesi sikhathi kubomama ikakhulu abaphila ngokuthengisa lozulu wonke jikelele ngenxa yobunzima obulethwe lubhubhano lomkhuhlane we-COVID-19. Abantu baphelelwa zimali bengaselalo ithemba. Lobu bunzima benze saqina saqhubekela phambili kungelandla lokho esibhekane lakho.
We are still here and going strong.
Umnumzana Abraham Mateta igqwetha elilodumo njalo ephatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo labakhubazekileyo uthi abaphila lalesi simo bayabandlululwa.
Uma abantu besifazane bekhuluma ngokutholakala kwamathuba okuthi baphatheke kwezombusazwe abakhumbuli ukuthi labakhubazekileyo bayenelisa ukuthi babe ingxenye yabantu labo okumele baphatheke. Uzathola ukuthi nxa sikhangele isisekelo sombuso sinikeza esingathi izikhundla ezingamashumi ayisithupha ezinikezwa abantu abesifazane, sithola ukuthi akula okhuluma ukuthi kumele abanye bangkhona kube ngabantu abakhubazekileyo abesifazane.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Marvelous Khumalo, uthi kuqakathekile ukuba ikhitshwe imigoqo ekhona evimba abesifazane ukufinyelela izikhundla kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo.
Siyabona ukuthi lapha kulezinto ezikhona ezinengi njenge gender bias, lokhu sokumise indaba le women empowerment. So thina sithi kuhulumende kungcono yona ione icommitment yayo ku women empowerment njalo ipromote iculture engela violence nxa sikhangelane labo mama.
Kunje uKhumalo uthi olwalonyaka luza ngesikhathi kulezehlakalo ezimbalwa zokuhlukunyezwa kwabesifazane kwezombusazwe layilabo abakuzikhundla zaphezulu abahlukumeza omkabo.
Kule political victimization eyenzakalayo kuma activists awesifazana, lokhu kakulunganga.
Umhlangano walamhla owenzelwe ebulenjini enkundleni yeZoom ubuphansi kwesihloko esithi #SDG5 Achieving an Equal Future in COVID-19 World. Lonyaka lolusuku emhlabeni jikelele lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Kuthi eZimbabwe lunanzwa phansi kwesithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against the COVID-19 Pandemic. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lamhlanje kunanzwa ilanga labesifazane le International Women's Day. Abesifazane abaphatheke kwezombusazwe lokulwela amalungelo oluntu kobulawayo bathi lokhu bebhekane lemigoqo lenkinga eziningi ezilakho ukulungisiswa nguhulumende. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Olwela amalungelo oluntu kobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uthi omama kwezombusazwe bayahlukuluzwa.
Omama kwezombusazwe ngabanakwa kakhulu bahlukunyezwa, kodwa besikhangele kulabo mama abaningi abayempini bakhulula ilizwe kodwa bakhangelwa banakwa. Nanamhlanje omama bayangena kuzinto zombangazwe kodwa bafucelwa khatshana bahlukuluzwe kakhulu. Sithi lokho kakuphele.
Ukhansila kaward 17 unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaza omama ukuzinikela ukuphatheka.
Namhla lilanga labomama, ilanga lezimbokodo. Ngithi halala labomama, halala laphele khona umhlaba wonke jikelele. Asisukumeni siphatheke kwezokukhokhela lapho esikhona, kungaba semsebenzini, kungaba kwezepolitics, kungaba kungaphi langaphi.
Ilunga ledale lePhalamende ePhumula, unkosikazi Sichelesile Mahlangu, uthi kuningi okubhekane labesifazana ngesikhathi seCOVID-19 lockdown.
Sihlonipha kakhulu omama esikakhulu abangamanesi abenelise ukuma even bengela okokuzivikela ukuthi bengawubambi lowo mkhuhlane, kodwa bamile lezigulane zethu. Ngikhangela ikakhulu ontanga abankazana abaningi ngesikhathi se-COVID behlulekile ukuthi bathole okungabavikela esikhathini nxa besemacansini, okugcine kusenza ukuthi bazithwale.
Umqoqo wenhlanganiso ye-Women's Media for Development Foundation, iMakhosikazi Media, unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe uthi abesifazane banendima enkulu abayidlalayo kuntuthuko yelizwe.
Indaba ye-Women's Month ayisiyo ukuthi kumele ikholiswe ngabomama kuphela kumbe bayisebenzele, hayi labo baba siyabadinga ukuthi basimele, ngoba ubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibaba lamandla bokuthi baluqede, ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi. Ngakho-ke siyacela ukuthi khona basebenzise labamazwi abo okuba baphakame basikhulumele, bakhulumele lamantombazana angawa abo, bakhulumele onina labodade wabo, ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu.
Obona ukukhutshwa kwemibiko enhlanganisweni ye-Women in Leadership Development, unkosikazi Bridget Ndlovu ukhuthaza uhulumende ukuba agcwalise okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe.
Lamhlanje sigubha umkhosi we-International Women's Day, lapho esihlangana khona ukuthi sitshengise umhlaba ukuqakatheka kwabomama lokukhuthaza inkokheli zethu ukuthi zinanzelele njalo zigcwalisise imibhalo ekusisekelo sethu sombuso, kusahluko 17 losahluko 8, ezikhuluma ngokuthi uhulumende ulomlando wokupha amathuba alinganayo kwabesifazana labesilisa. Kungakho-ke njengenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development sizakuba lemicimbi emibili lapho esizabe sikhuthaza omama ukuba baphatheke enhlelweni eziphakamisa ilizwe lokuthi bangene ezikhundleni zokukhokhela.
Lonyaka ilanga linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World, kuthi elizwe isithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against COVID-19 Pandemic. Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba, inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamashumi amabili lanye amadola eMelika, i-21 million ezase ezisebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwe the Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goals 5 eZimbabwe. Ngimela iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. AbeZimbabwe kwele South Africa bathi ukuqansa kwezehlakalo zokuhlukunyezwa, ukudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane sekusesabisa. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane beZimbabwe laba bathi usuku lokuthakazelela ilanga labomama lolu lubafice besesimene esinzima kakhulukazi kwele South Africa. Ngesikhathi coronavirus ingena kwele South Africa ngumabasa nyakenye, bebevele belwisana lokuqonga kwezihlakalo zokuhlukunyezwa kwabo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Pauline Nkomo osebenza endaweni zokudlela uthi zuku zonke ubhekana nobunzima obukhulu.
Isikhathi engishayisa ngaso silethi kakhulu. Okokuthi anything nje ingenzeka, ukudlwengulwa, ukuhijekwa noma yini nje embi engenzakala emntwini wesifazane. Ngoba ngilabantwana abangamantombazana and bancane, basasebancane ukuthi bangasala bebodwa endlini. Labo ngiyabazwela ukuthi labo bangehlelwa anything nje embi since mina umuntu omdala ngiyabe ngingekho.
Umgcinihlalo wenhlanganiso lela amalungelo abesifazane kwele South Africa ezima imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi inhlupho zabesifazane ziqanise ngamandla ngesikhathi sokumelana ne-COVID-19.
Isimo sibi kakhulu, ikakhulu kulabo mama abangabantu bokuza lapha eSouth Africa abafana nje labo mama bavela eZimbabwe. Kunzima, omama bayabe behlukunyezwa lapha abahlukunyezwa khona. Kunzima lokuthi bayemangala emapholiseni kumbe behambe kubosonhlala kahle bayedinga usizo. Ngoba nxa ufika khona kubosonhlala kahle kumbe emapholiseni, uzafika ufunwe amaphepha, ufunwe igama, ufunwe inamba yezesithupha kumbe inombolo zikamazisi lapha eSouth Africa. Okuyinto abantu abane ngabe ngelayo.
Isikhulume senhlanganiso ezimbokodo unkosikazi Corinne Mkhosi Ncube uthi iningi labo mama abadinga umsebenzi bazithola sebebanjwa ngamandla kuya emacansini ukuze baphiwe umsebenzi.
Uthola umuntu uthi ulubambo lwakhe, uthi uyihlombe lakhe, ukhalela kuye mangabu unezinhlungu emzimbeni, kodwa kube ngiyena okujikelayo futhi akushaye aze akubulale. Phinde kube khona laba awumalayisha abasuka nabantu ekhaya bebaletha kwele South Africa. Fika le phambili akusela muntu ozokubhadalela, akusabambi muntu ifoni, akusazi ukuthi ungasiwaphi. Ujika obe isigqila socansi ngoba wena ulethiwe kwele South Africa.
Ngokutsho kwezibalo zikahulumende phezu kokubulawa kwabesifazane eziphume ngo-2018, ngolwesifazane oyedwa obulawayo phakathi kwamahola amathathu. Awusakhulunywa-ke ngezehlakalo zokudlwengulwa, ukubulawa nokutshaywa, ngoba lezi zifika kumachumi-chumi ezinkulungwane. Kodwa kumongameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende wakhe usebeke imali edlula isigidi samarandi eceleni eyimali ezasetshenziswa emkhankasweni yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nguThuso Khumalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave. Abantu abaningi elizweni bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise nzima selokhu waqhamuka nyakenye. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhla zilitshumi lanye kumbimbitho lonyaka kuyabe kugqitshwa umnyaka, inhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization yaphawula ubhubhane lwe-COVID-19 njengomkhuhlane obulala abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele, i-global pandemic ngesilungu. Isibhedlela se-Johns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 116 million asebehlelwe batholakala bele COVID-19, kwabhubha abedlula kancane izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million emhlabeni wonke jikelele. Umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1485. Abantu abaningi bathi balahlekelwe izihlobo labangane kanye lemisebenzi njengoba bekhutshwa inhlelo zokuvalela uZulu ezindlini olo lockdown ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo usitshiye abahlala emaphandleni labo bethithibele. Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane uthi ubathole senzima umkhuhlane we-COVID-19.
Ilethe ukuhlukumezeka kuZulu, ilethe ukuhlukumezeka emphakathini. Esingathi itshintshile ukuphila kwabantu. Singathi siyakhangela kulabo lockdown. Abantu into ade bengayijayelanga ukuthi kule ndlela kumele kuphilwe under lockdown conditions. Okuvimba ukuthi umuntu akhululeke ahambe ngentando yakhe. Sikhangela kathesi kunje abangani bethu abanye abakudiaspora bayehluleke ukuthi beze emakhaya abo ngokuthi kwagcina kubhanwa ama-international flights.
Umoyo uthi abantwana labo bathwele amagabha avuzayo.
Yenzile ukuthi izikolo zivalwe isikhathi eside. Singathi siyakhangela lapha ekhaya as from 2020 last year kuzofika namhlanje abantwana kabafundi. So khona kukhanya nje kuhlukumezile abantu, uluntu lusuke lwahlukulumezeka kakhulu.
Usikhuca mfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi umkhuhlane we-COVID-19 usudale ukuhlupheka okumangalisayo eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele.
Abantu bathwale senzima ubhubhane lolu kusukela ngalo isikhathi i-World Health Organization isithi ubhubhane lolu sokuyi-global pandemic. Lokhu belufika belunompola, abantu begula, abanye besitshiya, akusiya phambili, asiboni ukuthi kuhamba njani. Lokhu esithwele nzima sibili.
Umnumzana Innocent Ndibali osebenza kwinkampani ekhangelane lo mkhuhlane lo uthi kuyathembisa ukuba abantu bazaphepha kumkhuhlane lo ngokuya kwesikhathi.
Umkhuhlane lo sesekhona kodwa sokungani kuyathembisa ukuthi sokutholakele okungasiza umphakathi, okungasiza umhlaba, okungasiza ama-economists. So thina esikuchoyo ukuthi hayi, umkhuhlane lo uke wathwalisa abantu nzima.
Unkosazana Cynthia Dube laye uthi abantu kumele bazivikele sonke isikhathi ngendlela ezijeneyo.
Namhlanje kuthe sokutholakale amajekiseni esiloku thina abanye singakabi nalo iqiniso ukubana la majekiseni azovikela ngempela, kodwa kungenani asilandeleni konke khona lokho kuthiwa kwenziwe. Siyenze safe distancing, sigeze izandla, sisanitize, ngoba sike sangena esitejini esinzima safutha ngamalemoni, safutha ngabo ginger, safutha ngabo garlic, sadlo garlic, sadlo ginger, safutha ngabo gumtree, sadlo honey. Sizitshela ukubana hayi, le nto izodlula, kodwa lanamhlanje sokungumnyaka lokhu isekhona.
Kukhanya kulabanye abantu abesaba ukuhlatshwa amajekiseni asanda kuhluzwa, ikakhulu e-Sinopharm ehluzwe kwele China. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi laye uzahlatshwa ijekiseni le labanye bakhe abakukhabhinethi njengoba ingabulali. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoCape Stube.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lasemhlabeni jikelele. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Idale le-Senate lakwelemelika selivumelene lisekela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuphathisa ilizwe elithitheke ngobhubhane lwe-coronavirus olwe 2 trillion COVID-19 rescue plan. Phansi kwalolu hlelo, iningi lezizalwane zemelika kuzamele zithole uncedo lwamadola edlula inkulungwane eyodwa, 1400 US dollars. Ugwalo lwalolu hlelo solubuyela edale le-House of Representatives ukuze luyevotelwa andubana lusayini ngumongameli Biden, abantu baqaleke ukuthola lezo mali. Uhlelo lokukhetha abancedisa umahluli emthethwandaba yakwele Melika abangamalunga awejury soluqalisile ekuthonisweni kompholisa uDerek Chauvin owetheswa icala lokubulala unsundu uGeorge Floyd ngokumkhama emhlabeni ngedolo entamo okwemizuzu phose elishumi. Abantu abaningi emhlabeni jikelele baveza imibono eyehlukeneyo ngengxoxo eyenziwe ngowendlu yobukhosi eNgilande unkosana Harry lomkakhe uMeghan, uDuke and Duchess of Sussex. Lesinothi emsebenzini wezokwethula kwezindaba u-Oprah Winfrey ngesonto. UMeghan uveze ukubana uke wehlelwa langumcabango wokuzibulala lapho ehlukunyezwa ngabendlu yobukhosi esahlala eNgilande engakathathi inyathelo lokuthuthela kwele Melika.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza ukuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kumele lufinyelele umuntu wonke okhetha ukuhlatshwa. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abakukhangelele njengenhlanganiso yokuthi kungabi lobandlululo ekuqhutsheni kwehlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ka-COVID-19 vaccine lokuthi bengabanjwa ngamandla abantu ukuhlatshwa.
Asivumelani lakho ke ukuthi kungaba yinto ke engabanjwa abantu ngamandla. Kungabe kufanele kube yi-choice yomuntu ukuthi uyafuna ke i-vaccine kumbe kayifuni. Akube choice yomuntu umuntu ukuthi uyayifuna yini, kodwa lo oyifunayo sikhangelele ukuthi angaze wayiswela.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yemela izakhamuzi yaHarare uthi uhulumende kumele aphe uZulu isiqiniseko sokuthi ijekiseni le kayila ngozi.
Ngabe abantu banikwa imfundiso eyaleleyo njalo kube leqiniso lokuthi injekiseni leyo ayizukulimaza abantu. Kuyinto enhle ukuthi abantu bahlatshe ngoba abadala kusakhulwa inomba yayivele ihlatshwa kungaba lemikhuhlane eyehlukeneyo eyabe isiba khona. Usenzela ukuthi abantu bavikelwe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uhle waba ngowakuqala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine leyi. Umongameli Emerson Mnangagwa ukuchaze ukuba isibonelo esihle sokuthi ijekiseni leyi kayilayo ingozi ngoba nanku esaphila. Umoyo uthi uhulumende kaphume egcekeni kudaba lokuthi ukhetha njani ijekiseni elisetshenziswa eZimbabwe.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende asitshele ke ukuthi ukhetha ke kumbe isino fan uyikhetha njani kumbe ukhetha iJohnson uyikhetha njani kumbe ukhetha ke iModena uyikhetha njani ngokuthi intengo zazo zitshiyene. Asithola sibone ngani ke kuyafihleka ke kuhulumende ukuthi abantu baziswe ukuthi uhulumende indaba ekhethe uhlango oluthize engakhethanga olunye oluthize.
Uhulumende weZimbabwe usebenzisa ijekiseni yohlobo lwe-Sinopharm evela kwele China njalo esithi engasebenzisa le-Sputnik evela kwele Russia. Ilizwe le-China lanikeza isilinganiso somuthi lo esifika kunkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 laphinda lengezelela ngesinye isilinganiso esifanayo ukuze sifike kunkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 njengesipho nje kungelambadalo. Kanti uhulumende layo ezathenga isimo senkulungwane ezingamakhulu ayisithupha kuleli yazwe. Khona ilizwe le-India lalo selithembise ukunikeza isimo senkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 75,000 somuthi wayo. Okwamanje abantu abahlatshwayo bagoqela ke kusimo sakuqala abongi labongikazi abakuzomvikela intatheli izindaba abachayeli bamabhasi amazubko lezinye izisebenzi zikahulumende. Kanti isigaba sesibili sizagoqela ababalisi labanye abantu. Abantu abafunyana nabadlulisi isisifo kulelizwe bedlula kunkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu lesithupha. Kanti abantu asebenelise ukuhlatshwa lumuthi sebedlula kunkulungwane ezingamachumi amathathu lanye. Inani leli liqonga nsuku zonke. Ngime ngithumele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, u-Anthony Nakamba uyise womdlali wenguqu odlalela iqembu le-Aston Villa elaseNgilandi uMavelas. Uthi indodana yakhe idabuke kakhulu ngokungenelisi ukuzodlalela iqembu elimela isizwe lama-Warriors emidlalweni yokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UNakamba omdala uthi indodana yakhe ivele kayithandabuzi ukudlalela iqembu lesizwe, kodwa noma yena uMavelas ubefuna ukuzodlala iqembu lakhe le-Aston Villa lethethe isinqumo esingaphezu kwamandla akhe.
Ya, kusuke kwaba nzima kakhulu yena uMave wanted to come for i-national team. But i-team yakhe la igcine kubona ukuthi njengoba la i-UK ifaka ama-restrictions okuthi after ukubuya from Africa have to go for a quarantine for 10 days. So la team yake ugcine kusiba nzima, they have to miss him for 10 days and another 10 days the trainer for. That means ukuthi uzaze fike towards off season bengamsebenzisi. So hey, kube buhlungu yena uMave definitely wanted to come sibili uze watch wathi hayi la team ikubone kusobala ukuthi hayi kasihlalele due to ama restrictions wona lawo.
Ilizwe leZimbabwe lifake kuluhlu lwamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19 ngele United Kingdom. Lokhu kutsho ukuba iningi labadlali beqembu lama-Warriors abadlalela amaqembu ase-United Kingdom kabasoze bavunyelwe ukubuya kweleZimbabwe ukuzokuba ingxenye yamalungiselelo alo awokuphatheka kumkhankaso wokudinga amaqembu azadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Abazabuya kweleZimbabwe bazabe bezavalelwa emahoteleni okwensuku ezilitshumi kuyindlela yokuvikela ukuba bengasabalalisi umkhuhlane nxa bengabe belawo. Iqembu leZimbabwe lizavakatshela eleBotswana mhla zingamatshumi amabili lambili kunyanga kaMbimbitho, kuthi ngemva kwensuku ezinhlanu liyamukele eleZambia. IZimbabwe, iBotswana leZambia zilisa ukuba ngelinye iqembu eliphuma kusipaya sikaGroup H eliza kuyadlala kwimidlalo ye-AFCON ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngo-2022. Iqembu elihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup H ele-Algeria lalo lilabadlali abavinjwe ngumthetho ovalele uNakamba ukuba azodlalela ama-Warriors ababalisa uRiyad Mahrez weqembu le-Manchester City. Ele-Algeria lona kodwa ngelinye lamaqembu avele asephumelele ukuyadlala kwele-Cameroon, okokuthi kungabi khona kwabadlali balo abadlala eNgilandi akusoze kubakhalise kangako. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Abantu abaningi bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise nzima selokhu waqhamuka nyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30 kumbe ntambama ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.